Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Seven namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 25 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje isigaba sakobulawayo kubandlale MDC sesilobele idale le National Executive Committee yaleli bandla sikhalaza ukuthi ukhetho olwakhetha inkokheli yalesi sigaba ludilizwe ngoba kwakulokuqelibezela okukhulu
bazama ukuthi indaba leyo eyokhetho bathi ngiyomhlobo womuntu ukuthi ama-disentiwe khona vele bona babezama ukuthi belethe abantu abavela kwezinye izigaba ukuthi bevote ezindaweni abangahlaliso province imelele yona leyo report.
Kulandela ukugejwa kwamathambo abantu ababekwa babulawa ngomnyaka ka-1983 ngesikhathi segogurawundi echolocho hospaper inhlanganiso ye-Ukuthula Trust iningi lithi mhlawumbe imuli eziningi zilendlela ezihlukeneyo ezifuna ukuthi udaba lolu luphathwe ngazo.
Ama-reberial la angiboni esiba maningi kangako akukho possible ukuthi abantu bangathi kangcwaba abantu abayi-89 therefore basabantu abayi-89 ngoba kula ma-sectors amaningi futhi ngenxa yokuthi indawo endapho abangafuni khona isendleleni isesikolo ishale grace sebathutha so ayisibo bonke abantu abafelwayo abazaceli ukuthi kungcwatshwe.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo silikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele lapho ongabukela lolu hlelo usiphe nembono yakho. Isigaba sakobulawayo kubandla le-MDC sesilobele idale le-National Executive Committee yaleli bandla sikhalaza ukuthi ukhetho olusanda ukuqhutshwa olwakhetha inkokheli yalesi sigaba ludilizwe ngoba kwakulokuqilibezela. Ngalokhu ibandla leli likhethe ikomiti yokucubungula lolu daba. Abalobe lolu gwalo ngabanqotshwayo kulolu khetho ababalisa uMnumzana Phelela Masuku, Edias Shumba, Charles Moyo, Percy Tabela, Thamu Ncube, Dingilizwe Chuma, Edwin Ndlovu, Mbuso Siso, Samuel Musaka kanye labonkosazana Sinikiwe Muthanda, Jasmine Tofa, Lostela Ndlovu. Bathi abanye njengesigaba sempophoma benqabelwa ukuncintisa kulolu khetho ngakho akwenelanga ukuthiwa yikoram njalo amavoti awabalwanga kuhle. Bathi umqoqi wenhlelo provincial organizing secretary uMnumzana James Itholo kanye lomsekeli wakhe unkosazana Helen Zwiriri babethatha uhlangothi. Basola umqoqi wenhlelo zaleli bandla uMnumzana Chibaya ngendlela aqhuba ngalo ulolu daba esetshelwe ngalo. Kodwa isikhulumeli sakobulawayo ku-MDC uMnumzana Sweden Chirota osanda ukukhethwa kulesi sikhundla uthi kabalivumi icala abalethwesa ngabanye babo.
Lokho vele ngathi alifilo qiniso ngamanga. Ngamangala vele amabizo akhona lapho ngoba yiwo amabizo ama-candidates. Kodwa ungananzelela vele nxa indaba inga-reportwa njengoba ukhulumile. Kuyabe sekunzima ukuthi ikhulunywe kungakafakwa isinqumo kuleyo ndaba. Kodwa engingakutsho ukuthi ungakhangela uCharles Moyo lapha. UCharles Moyo ule ndaba ekhona e-State Court, Magistrate Court, eyokuchaya omnye unkazana othiwa nguTiti Ntekere. Angithi kulo dini kulezi ndaba zakhe zabafana bakhe eze-violence, angithi ezise-law and order, ungananthelela futhi abanye abanjengabo Thofa ibathi bebhala ama report bezamuthi bevale laba abancintisana labo ukuthi bengakontest. Uzananthelela futhi ukuthi bona laba abakhalazayo yibo abantu abanqotshwayo kulelanu ukhetho. Bazama ukuthi beyinkinga indaba leyo eyokhetho bathi ngiyomhlobo womuntu. Bazama futhi ukuthi awuthi ama-district enziwe khona vele bona babezama ukuthi belethe abantu abavela kwezinye izigaba ukuthi bevote ezindaweni abangahlali zona. So ngathi ukuthi i-province imelele yona leyo report. Sizathi sesiwaphenda amaphepha. Okwakathesi indaba singabe sithaba ngayo dadewethu ngeyokuthi uGift Banda owayekhokhela leyo province labona laba ababesekela olokhu yenini o-Charles Moore kabasekho ezikhundleni ngoba ukukhokhela kwakwenziwa nguGift Banda kwenziwa ukuthi sibe lo councillor ukhansela uShonto Bancube owagwetshwa ngendaba zokuthatha imali yama-residence eyinto engazange yenzakale i-MDC ukubunjwa kwayo. Ikhangele futhi ukuthi Country Park iward 28 yathathwa yizanu PF ngenxa yokuthi umuntu wayewina i-primary election wayengumuntu owangathandwa nguGift Banda lele yena le layo i-faction le esiyo esibhala ilokhu ke i-report. Ikhangele futhi iBulawayo South yathathwa yizanu ngenxa yokuthi inkokheli zangkhona zazixega. So labo sibamelele sibili sizamelela lawo maphepha lathi silawethu amagqwetha kodwa engathi ukuthi izanu kayisoze iphinde yathatha uBulawayo.
Ngezinye indlela akulahlupho eBulawayo, konke kuhambe kuhle njalo konke lokhu abakubhalayo ngoba bakubhala bengani balobufakazi bakho lima ngokuthi kwaqhutshwa kuhle ukhetho.
Ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Into eyayivele engani iyabahlupha yikuthi bona yibo ababevele bekhokhela i-province iminyaka eminingi. Ukukhitshwa kwabo lapho ngibonani kusuke kwaba buhlungu kibo kakhulu. So sebezama zonke indlela ukuthi bekhiphe labo abantu asebathatha umbuso ku-province. Angikholwa ukuthi bazaphumelela. Yonke into ihamba kuhle. Okwakathesi sesilungisela i-National Congress.
Lo ngumnumzana Sweden Chirota, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo. Lo ngumsakazo we-Studio 7, sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 lagu 15460 kilohertz ku short wave. Kulandela ukugejwa kwamathambo abantu ababikwa babulawa ngomnyaka ka-1983 ngesikhathi seGugurawundi eCholocho kwesiphepha inhlanganiso ye-Ukuthula Trust, iningi lithi mhlawumbe imuli eziningi zilendlela ezehlukeneyo ezifuna ukuthi udaba lolu luphathwe ngazo. Abantu laba ngowesilisa wayeleminyaka engamachumi amathathu i-30 kanye lomkakhe wayeleminyaka engamachumi amabili lanye i-21 ababikwa babulawa bezama ukusuka eCholocho besiya edolobheni lakoBulawayo. Umndeni wabo okhulume le-Studio 7 izolo uthe bahlangana lebutho le-5th Brigade eladubula. Umnumzana Chuma umnye wasesithi kabulawe lomkakhe owayesekhala ngemva kokubona okwakwenzakale kumyeni wakhe. Bathi akulasizathu abasiphayo ngokubabulala. Kulumbuthano izolo eCholocho bekule khomishini yokukhumisana umlotha i-National Peace and Reconciliation, abafundisi kanye lonkosazana Sherry Apple okhokhela inhlanganiso ye-Ukuthula Trust ebikwa ilobuciko bokuhlola amathambo. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esokuthi kukhulunywe ngalolu daba njalo amathambo abantu angcwatshwe kuhle. Imuli yabantu beCholocho laba ithi balindele amathambo ukuthi avele kunhlanganiso yokuthula trust andubana bewangcwabe. Kodwa abanye bathi kufanele kuqale kuxoliswe njalo abaphatheka kulesi isehlakalo bejeziswe. Sixoxa lawamunye wababone lokho kusenzakala iCholocho omnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo oke wenza umfanekiso kamabona kude ngodaba lwegugurawundi.
Isikhathi esiningi izananzeka nxa into bezasenziwa abantu laba bebulawa izihlobo azange zithole ithuba lokuthi zikhalele umuntu yena lowo sefile. So kusuka nje kube phose kube ngani kusenzeni ngoba abantu sebethole isikhathi i-chance sokuqala ukuthi bexase bekhulume ngalowo owafayo kumbe laba abafayo bekhale bebele yishuwa yokuthi umuntu lowo wafa, because ngokwakungokwakuqala ukuthi bethole i-evidence ukuthi abantu laba ngeqiniso bafa. So I think kusuka nje kube sengani into eyenzakala izolo kumbe namuhla.
Amathambo lawa azasiwa ngaphi njalo kwenziwe?
Usually process yokuthi nxa sebekhiphile amathambo lawa bazahamba lawo e-lab befike bekhangele nje into ezitshiyenetshiyeneyo akwanile. Abantu laba bangaba bele balimala somewhere kumbe baqhamuka amathambo bengakafi, bangaba badutshule ekhanda kumbe ngathi ngabekeze lapho umuntu abedutshule khona nxa kwakudutshule ephanjeni. Uhlamvu level lokulukhanya level likhona, kwesinye isikhathi level likhona njalo uhlamvu lolu emzimbeni kumbe emathanjeni. Nxa sebevumele kumbe nxa sebekhanyile babhale iripoti yabo bazisize abemuli sebevumelana-ke ukuthi ukungcwabo umsebenzi wokungcwaba umuntu lo lapho abafuna ukuthi ebekwe khona uyenziwa nini, bese besuka-ke khonapho bese besiyayenza umngcwabo ngendlela akade befisa ukuthi wenziwe ngayo.
Ungabe kungakuqala lokhu ukuthi kube lo hlelo olunje? Ngokwazi kwakho
ngingathi ayisiko okwakuqala, but ngokwakuqala mhlawumbe ukuthi kube labona izindaba abaningi, but into lezi zibe senzakala iminyaka eminingi edlulileyo. Abantu babecela abanye babelehlobo zabo babekwenza nje bezithulela abantu ama-repairs la besenzakala okwesikhathi eside, but ngokwakuqala nje namhla ukuthi kungani abantu baba ne-interest bazi uzulu ebekwathi kule repairs leyenzakala kumbe kule exhumation yenzakala.
Kungayenza ukuthi kwazakala ukuthi ngempela ayemangaka amangcwaba kumbe babe bangaka abantu ababulawayo ngaleso sikhathi kumbe kuyagcina kungasacaci?
It's not possible because I see wonke umuntu owabulawa ngesikhathi se-Gugurawundi ozagetshwa ephinde ngcwatshwe. Bakhona abantu ababulawa ngeGugurawundi bangcwatshwa iy'hlobo zabo lapho abayefuna bebangcwabe khona. Bakhona abantu ababulawa ngeGugurawundi bangcwatshwa ngabantu ababangabaziyo. Bakhona abantu ababulawa iGugurawundi balahlele eganyeni izihlobo zakhona ezingafuniyo ukuthi ugeje besithi no ulimekele khona bakhona. Bakhona njalo abanye abantu ababulawa iGugurawundi baphongu lahlele ezintabeni kumbe emfuleni kumbe emgodini. So ama-repairs la angiboni esiba maningi kangako, and vele there is no akukho possible ukuthi abantu bangathi zangcwaba abantu abayi-89 therefore bafa abantu abayi-89 ngoba kula ma-sectors amaningi ayenza abantu becele ukuthi umuntu engcwatshwe butsha. Isikhathi esiningi ukuthi ngxenye abesendaweni lapho abangafuni khona, usendleleni, usesikolo, i-shallow grave sebathutha and into enjalo. So ayisibo bonke abantu abafelwayo abazacela ukuthi kungcwatshwe butsha.
Njengomuntu osowake wakhuluma labo abantu abathintekayo ngesehlakalo se-Gugurawund, ungathi leli linyathelo elihle yini kumbe kuyahlukana kusiya ngumuntu ngomuntu?
I think kuyahlukana kusiya ngomuntu. This is just one of the many things okumele zenzakale ngesikhathi se-Gugurawund. Bakhona abantu abalimalayo abafisa ukuthi bethole uncedo. Kulaba abantu ababulekele lezihlobo zabo bazingcwaba abafisa ukuthi ngawohulumende uyabaxolisa. Kulabanye abantu abafisa ukuthi ngabantu bona laba abakwenzayo uyabotshwe. Kulabanye abafisa ukuthi ngakuba le-compensation ekhithwayo. So it's just kuya ngokuthi phela i-repairial kuya ngokuthi bona abantu bafisa kwenziweni and kibo sekuhambe njani. Abanye bayathi behambile ebantwini yabo bacelwa kathiwa hhayi into zakho azihambi kuhle ngoba abadala balalanga kuhle, ngisengani ngabathatha ke ubabeke lapho abafuna khona khona izindlela zakho zizavuleka. So abantu bayenza ama-repairials ngezizathu eziningi ezijiyeneyo.
Lo ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhona eCholocho lapho bekugejwa khona amathambo ababulawa ngesikhathi se-Gugurawund njalo owake wenza umfanekiso kamabonakude ngalolu daba. Sixoxelaye ekobulawayo. Besikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Indizamchina yenkampani yeZimbabwe ike yazamazama emoyeni ngemva kokuchaya inyoni ngolwesihlanu ntambama okubangele ukuthi kuphume inhlansi kunjini yalifu lamaichina. Iphephandaba leThe Herald lithi indizamchina le ibisuka egcekeni leJoshua Mqabuko Nkomo International Airport kwaBulawayo. Yehla njalo yahlala kuhle kungelangozi eRobert Mugabe International Airport eHarare. Abakade beyigadile, abagoqela abaphathi ntambo bakahulumende lezinye iziphathamandla, bancome abatshayeli balindizamchina ngobuciko abayitshayele ngayo, njalo bayisehlisa ngayo kungelangozi lanxa bebebhekane lobunzima. Bathi abatshayeli laba bebehlise amaphaphu lapho bebikela ngosokwenzakele, okubangele ukuthi abayigadileyo labo bezinze. UNdumiso Dlodlo ophatheka kumdlalo eyokwakha umzimba unqobile njalo okwesine kumncintiswano we-PPC Zimbabwe International Trade Fair Open Bodybuilding and Fitness Championships, lapho athethe isicoco kanye lesihloko se-75 kilograms. Iphephandaba leThe Chronicle lithi uDlodlo, yena ohlala eSouth Africa kodwa esizalwane seZimbabwe, wangena umncintiswano we-Body Works Gym lapho adibana labathathu abedlula isigaba se-75 kgs ababalisa uNunurai Masosonore, uBlessing Nyaphimbi abathatha indawo yesibili leyesithathu ngemva kwakhe. UDlodlo uthi ukwehlisa inani lamanzi awanathayo nsuku zonke, umncintiswano useseduze kanye lendlela adla ngayo yikho okwabangela ukuthi anqobe. Uthi okwamanje uselibhekise kweleButswana komunye njalo umncintiswano. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umfundisi wekolishini oleminyaka elithumi lasitshiya kalolunye ubotshiwe ngamapholisa khonapha eMelika kulandela ukudutshulwa okwenziwe endlini yokukhonzela esinagogo ePoway eCalifornia okubangele ukubhubha komuntu oyedwa lokulimala kwabathathu. Uhulumende weMozambique usexwayise izizwalane zalelo lizwe ukuthi ziye endaweni ephakemeyo ukwenzela ukuthi zingahlaselwa ludaka kumbe amanzi alandela ukuna kwezulu lesiphepho uCyclone Kenneth kulelo lizwe. Inhloko yalelo lizwe umnumzana Carlos do Rosario uthi izulu leli libulele abahlanu. Lidilize izindlu eziyinkulungwane ezintathu, i-3,000, njalo abantu abazinkulungwane ezilitshumi lasitshiyangalombili, i-18,000, basala bengalandawo yokuhlala. Kwezenzakala eMelika, amalunga ebandla leMelika eliphikisayo elama Democrats aqhuba imikhankaso ehlukeneyo eyokudinga usekelo lokungena kukhetho lokudinga umongameli waleli lizwe ekupheleni komnyaka ozayo. Ozaphumelela kukhetho lwama-primary elections aleli bandla uzancintisana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba sesibili kumbuso wakhe. Kuyonale iviki kusungusela namuhla sihlaziya amanye amalunga aleli bandla ancintisa kulolu khetho. Namuhla sihlaziya umkhankaso kamnumzana Joe Biden owayengumsekeli kamongameli Barack Obama kusukela ngomnyaka ka-2009 kusiya koka-2017. Umnumzana Biden oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lesithupha, i-76, wazise ukuthi uyaphatheka kulomncintiswana ngolesine kuviki edluleyo. Asizweni amazwi akhe.
I believe history will look back on 4 years of this president and all he embraces as an aberrant moment in time. But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation, who we are, and I cannot stand by and watch that happen. The core values of this nation.
Lo ngumnumzana Joe Biden olungiselela ukuncintisa kokhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Uthi ilizwe leMelika lizakhumbula iminyaka emine edluleyo njengesikhathi esibi. Ngalokho uthi akufanelanga abantu banike uMongameli Trump ithuba lokubusa okwezigaba zombili eze two terms ngoba kuzaguqula indlela eliMelika elibukwa ngayo njengelizwe elilesithunzi lapho wonke umuntu angasebenza nzima aphumelelo. Uthi ngalokho kasoze abukele kusenzakala kungakho usengenile layo kukhetho. Uthi kuyadanisa ukuthi kulabantu abalokhu belenzondo yenkethabe chabi kweleMelika. Kodwa la uMongameli Donald Trump useke wamchothoza uMnumzana Biden.
There's nothing you can achieve if you work at it. That's what we believe. And above all else, that's what's at stake in this election. We can't forget what happened in Charlottesville. Even more important, we have to remember who we are. This is America.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dumaphi Mema oyisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. UMnumzana Mema uthi uMnumzana Biden nguye okhokhelayo okwamanje kubo bonke abancintisayo ebandleni lamaDemocrats, ngakho ulethuba lokuthi kube nguye oncintisana lomongameli Donald Trump.
Okay, ngani so far kuma polls abawenzayo ngani uBiden uya ngani ngiyophezulu amaDemocrats akhanye ngathi athakazekela ukuthi abe nguye ozaba presidenta incintisana lo Trump ngo-2020. Kodwa mbona ngani too early ukuthi abantu bakhangela ama-polls lawa as if yiwe angaba yiwo azaba eyikho khona sesisiya towards the election umnyaka ozayo. So kodwa ke uBiden une chance njengoba wasebenza lo Obama engumsekeli ka Obama. UObama wenza kuhle isikhathi sakhe engumongameli njalo kubo bonke laba abancintisayo so far kuma primary ma Democrats I think baningi kakhulu, and I think uBiden ukhane nguye ephuma kuhle ngoba i experience yakhe ekusebenzeni kusukela engusenator ekusebenzeni kwakhe engu-vice president njalo. He was a senior senator actually eku-senate laphana. So experience yakhe ikhanye ngani yenza ama-Democrats angale amthakazelela. Ama-Democrats izwa ila madlabuzane ubana uBiden ingaba yilo ithemba labo lokuthi bakhiphe uTrump esikhundleni lapho sokuba ngumongameli.
Kodwa sambona unkosikazi Hillary Clinton layo owasebenza lo wayengumongameli uMnumzana Barack Obama, kodwa wanqotshwa nguMnumzana Trump. Ubone ngani oka Obama lokhe kunceda yini kumbe sokwedlula?
Ngibona lokho kunceda ikakhulu ngathesi njengoba ekusuleni kwaobama kwangena uTrump. UTrump wabuya le ndlela yakhe etshiyeneyo kakhulu lesijayeleyo njengomongameli. Abantu abaningi sebekhangeleka sebekhanuka umongameli owenza izinto ngendlela abayijayeleyo yakhona ekwenziwa nguTrump. So kulabanye abathi xa ukhuluma lapha hawu sesikhani ku-Obama bathi ithuba esaba nalo lo Obama. So uHillary into engitaluze ukubona kwami wakuphangisa ukudelela uTrump ukuthi halo ngizamnqoba kwenza kwakhe akula muntu ongamamukela njengomongameli. So wamdelela kwaqala kwesibili uHillary wayezinto zakhe la ezazingakhanyi kuhle zama-emails belokhu bemnika icala ngawo. So ke konke lokhu mbaneke ukwenza ukuthi uHillary acine luza njalo wehluleka ukuthi akwanise ukukhankasa kubantwini abancane i-youth young people kwangani wabeka lawo. So wagcine luza. Kodwa ke uBiden mbona ngani ingalokhu hambele ko-Obama abantu lokhu besengqondweni zabo ukuphumelela kwenza ilizwe Obama ekhona everything was steady, everything was normal. Boni ngani yikho abazayo lokhu bekukhangelela ku-Biden njalo.
Bakhona abanye asabekhonone ngaye uMnumzana Biden. Abesifazane abathi wayebasondelela kumbe engababambi kuhle.
Kule ndaba ikakhulileyo ukuthi wayebambabamba omama, kodwa-ke kuphangisile ukuphuma kwinto kwangikhona kungayikhatshana. intile wayenza uhlinda lokona wapolisa kakhulu kuba mama labo uthi hayi ngani xa wonthi ngiyaliduduza kumbe ngiyayikuthaba nje ngani ngelesinye ingqondo kangisicabangela ungani so far kangani kusokungathi yaphika lokho angikholi ukuthi ungaba into engamhlupha phambili konke lokhu kuza kuya ngokuthi yena inxa ephendula amacala abavumbululayo uyabe bephendula esithini kodwa wayekathi simbona ngathi uyaxolisa ukuthi hayi ngangingakwazi sengizatshintsha ukwenza kwani.
Lo mnumzana Thoma Phimema ingcwethi ecubungula izombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eseDallas eTexas. Okwamanje sithanda ke ukuthi sibukele laba abasilandelayo kuphepha lethu le kukhasi lethu leFacebook. UJason Maphosa uthi watching from Durban. UGod Knows Khumalo uthi morning studio 7 ngibingelela ngiseBryanston eJohannesburg. UThulani Madonsela layo iyasibingelela loJason Maphosa lomthandeni Mqondisi Chibale. Siyabonga liqhubeke lisixhasa. Asizweni ke umculo kaCoxman eyakheke iVision kabanolila. Kabona kabanolila lowo esiwazi ukuculwa ngumoyi uSolomon Skosa kodwa lapha ke uculwa nguCoxman esefake owakhe omunye umdumo kanye lawakhe amazwi. Hayi ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Isigaba sakobulawayo kubandla leMDC sesilobele idale leNational Executive Committee aleli bandla sikhalaza ukuthi ukhetho olwakhetha inkokheli yalesi sigaba ludilizwe ngoba kwakulokuqilibezela okukhulu. Kulandela ukugejwa kwamathambo abantu ababika babulawa ngesikhathi seground echolotsho kwesiphepha izolo. Iningi lithi mhlawumbe ziningi indlela imndeni efuna ukuthi udaba lolu lukhathwe ngazo. Olivalelisayo ngusithandekile.